Umhlangano walonyaka oqoqwe inhlanganiso ya Live Albinism Initiative imanye nezinye inhlanganiso zabaphila lobugoga. Unkosazana Samantha Sibanda wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust uthi udubo olukhona lubandlululo oluvezwa ngabantu abaningi luqondiswe kwabaphila le-albinism.
Abantu bajwayele ukuthi yinkawu kodwa ayisikho khona lokho. Ukukhuthaza ukuthi abantu besebenzise i-language efaneleyo kumbe ulimi olufaneleyo nxa be-refer or nxa bekhuluma ngabantu abale-albinism. Kukhuthaza ukuthi futhi ngabantu abalobala. So abantu abalobala bahlangana lezinto eziningi ezishiyeneyo, i-discrimination, bayabandlululwa kakhulu even nxa kuyimisebenzi.
Inhlanganiso ya-Live Albinism ithi le mikhankaso yokufundisa uzulu nge-albinism ugoqela ezikolo, ezinkonzweni lakundawana ezishiyeneyo. Ngokunjalo sebe lommeli wokufundisa nge-albinism u-brand ambassador wabo umculi uSandra Thirenge ojabulise abantu ngomculo wakhe. Sandra uthi uhambela isikolo esenza imidlalo yokuzilungisela eyamadrama lo mculo ekhuthaza abantu ukuzwisisa nge-albinism noma ebhekana nenkinga lapha nalaphaya.
Kanti abangizwisisi sometimes ngoba mina I'm black, so ma abantu bengibona ngikhuluma nge-albinism baqalisa ukungibuza ukuthi kanti beningabo ukhuluma nge-albinism and awukho, you are black. So sometimes abantu abangithathi serious, but as the time goes on baqalisa uku-understand ukuthi albinism awusho mkhuhlane, umuntu uyabe engaloyibanga, kodwa nguThixo umdali vele olungisa umuntu wakhe njalo.
USandra uthi usebenzisa indlela ezijeneyo ukufundisa abantu nge-albinism okugoqela lo mculo awenzayo njalo elengoma ezihambelana nalo msebenzi.
And then sometimes I do ama-drama in our awareness about our family. The album Ndamwana Cheso, and then the other one, Tshaiva Kacheto.
Abantu abangenela umbuthano onanza minyaka yonke phansi komanyano wamazwe omhlaba bakhala ngobandlululo lokukhanyelelwa phansi nguZulu okuqhubekela phambili kusenzakala kunye lokubandlululwa lasemisebenzini. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntande.